hayo kuhle kakhulu khona tyana kuyabukeka kobezana kodwa esizweni sakithi uKhalisazi Ndlovu ngomunye wathethisa kakhulu emadevelelendi nxa kuyiunithi eqondile ehloniphekayo uKhalisazi kazihambele nje vele ngakibo kumbe kungathi ngakibo lakho asikwazi kodwa-ke laso umuntu ongathiwa khona anganikwa inhlonipho ukuba liqhawe lesizwe ukuphi akwenzileyo okungabekwa laphana ovamsukuthi wabambanisa abantu wahlabela ingoma zesinzekeleni ezisishoneni wahamba internationally yikho wanikwa ukuqhawe khona lobuyana nanxa engaze ngegcinwa khona laphana bati umuntu ongazenge ekelwe lokuthuka omunye umhlobo wayebuthanisa abantu ithanda abantu bobili so uKhalisazi ukuthi kuthiwe khona unikwa inhlonipho kukuphi igugrowund yathi vuka abantu lapha ibhenefithethi indoda lwana kuzaphi umsisemtini yithithi absolutely nothing zero kakula lutho okuthiwa khona lungabalelwa uKhalisazi isifithethi is a deserter kuzaphi abanye laba bathi besiyafoma izanu ngo-1963 abazange bethethise abazange benzeni bahamba nensolo yabo kodwa yena uKhalisazi lalo kuthiwa khona u-Innocent Nkala lo baba ngabantu abangalibilebile baba libilebile ebantwini bakithi ngapha emathebeleleni
kodwa-ke ngemva kokuthola uzibuse kukhona yini ongathi waphathisa ngakho uNdlovu
sesithole uzibuse uNdlovu aphathisa ngakho sibili kakhulu yokudiliva izaba hhayi esizweni kumbe i-development ngisho ukuthatha nje umntwana yedwa othiwa khona ufundiswe uNdlovu oyintandane kumbe obulawele izihlobo abazali yigugrawundi kumbe kuyathathisa nje i-birth certificate akula nto esikusibethi laba abasesekuzanu labo bangathi bona kwenza lokhu lalokhu lalokhu ngoba babekwenza bebonke bekubuka bekhona ngani hatshi esizweni nje sokuphela ukuthi wenza lokhu inkosini kwanokuzanu ngaphandle kokuthengisa nje kuphele izaphu nokuyidilisa nokubulalisa abantu bezaphu akulani ukuthola ulodwa alwenzayo uchicken benefit izanu namhlanje as a part in terms of i-development akulani ukuthi alwenzayo kusikhalisa